So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngikwela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlangula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kulabantu okumele bejeziswe abaphehla udlakela eZimbabwe.
Singathatha kule problem yamademokrasi ukuthi adinge lawo either afake umuntu o-energetic or i-next debate umongameli abuye with more fire.
Kwenziwa ingxoxompikiswano yokhetho lukamongameli eMelika etshiya abaningi bebambe owangaphansi.
Bekuhazwa imithi emablackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani, ababalisi sebesesaba ukufundisa.
UNdopha uvalisa ngci isikolo eMadebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kuzabotshwa bonke abafuna ukubuyela ubudlongodlongo eZimbabwe. Embikweni oyethulile uZulu namhla, uMnumzana John Pert Muswere, umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko lendaba zekhaya, uthe baziwa abafuna ukuba kube lokuxozela elizweni. Abaphikisayo bathi uMswere kakhulumi iqiniso ngoba iZimbabwe ayisela kulandela imithetho elondoloza ilungelo likaZulu. Kusanda kubotshwa amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ayethakazelela usuku lwabatsha olwe-International Youth Day.
The Voice of America, VOA.
Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden loMnumzana Donald Trump badibane kungxoxompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-CNN khonapha kwele Melika izolo kusihlwa, lapho ababili laba baphoselane amazwi aqatha bechothozana ngasebekwenzela uZulu labaza kwenza bangakhethwa nguZulu ngolwezi. Kubika uDaboka Ncube.
Ababili laba bakhulume ngendaba eziqakathekileyo kuzizalwane zeMelika okuzindaba ezilakho ukuphathisa imikhankaso yabo yokhetho oluzayo. Enye yendaba lezi ngeyomnotho lokukhuphuka kwentengo yempahla. UTrump usihlasele uBiden ngodaba lolo.
He inherited almost no inflation and it stayed that way for 14 months.
Wathola kungela kukhwela kwentengo, kwahlala kunjalo okwenyanga ezilitshumi lane. Kodwa intengo yempahla yaqala ukukhwela okumangalisayo ngoba basebenzisa imali angathi ngabantu abangaziyo abakwenzayo, vele abazi ukuthi benzani. Nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke.
UBiden yena uthe uTrump nguye owachiya ebilize umnotho welizwe.
His economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion.
Ngesikhathi sakhe, wayekethisa kwabanothileyo kuphela, wabakhiphela imithelo eminengi kakhulu okungakaze kwenzakale eMelika. Imithelo le yafika ku $2 trillion. Ngesikhathi sakhe, abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi. Inani labangasebenziyo lakhuphuka kakhulu.
Olunye udaba ukukhulunywe ngalo ngolokahulumende wentando kaZulu eMelika kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo seCongress eseCapitol Hill ngabasekeli bakaTrump abephikisana lempumela yokhetho lomnyaka ka-2021. Ebuzwa ngokuthi uzakwamukela na impumela yokhetho nxa enganqotshwa, uTrump kaphendula ngalo mbuzo waze waphindwa njalo wasephendula esithi,
"If it's a fair and legal and good election, absolutely. I would have much rather accepted these."
Nxa ukhetho luqhutshwe kuhle kulandelwa umthetho, ngingamukela impumela. Kodwa inkohlakalo, ukuntshontshwa kokhetho, lokunye okunenginengi, yikho okwangenza ngaphikisa okwaphuma kukhetho olwedluleyo. Nxa kungaqhubeka kunjalo, ngingahle ngikhulume lentatheli zindaba kungakedluli iviki.
uBiden ngololu daba uthe uTrump uvele ngumuntu ongafuni ukuvuma ukunqotshwa.
Any of your claims had any merit, state or local? None. But you continue to provoke this lie.
Imithetho ndaba yonke yathi konke owakutshoyo akusiloqiniso. Kodwa uqhubekela phambili ukhuluma amanga la awukuthi ukhetho lwantshontshwa. Akulabufakazi bakho konke lokho. Kodwa angiboni ukuvuma lokho ngoba wajayela ukukhonona kuphela. Awuvumi vele ukunqotshwa.
Olandela ezombusazwe zeMelika njalo eyisizalane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo uthi uBiden uyitshaye ekhaleni esithi uTrump ubengaphenduli imibuzo.
UTrump walili ukuthi aphendule straight, wakhekeleza wathi makuthi ukhetho lu-free and fair then ngizovuma, but that's not an answer ngoba even ukhetho luka-2020 wafayila ama-court cases angaze ayingaka adlula over maybe 90 or 100. Wonke ama-court case lawa athemene ukuthi uTrump wadliwa ngo-2020. So yinto I think ama-Americans okumele bayiqakathekise kakhulu ukuthi ngumuntu onjani lo esidila laye la.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Thabang Nare uthi uBiden ubengela amandla okuyikho kulakho ukuphazamisa umkhankaso wakhe.
Into ebekhona nje ukuthi kade kukhangani umongameli okhona uJoe Biden kade ngizwa kuhle. Ngokungezwa kuhle kakhe kwezinye indawo luthe qalisa kade ngazwakali uthini. Indlela uTrump aqine ngayo ikwethusela abantu and bathi izinto ezinekade zikhuluma kade zingamanga, kodwa kade khanya elamandla. Of course yazi ukuthi eminyakeni ule minyaka emlutshwane odlule kaBiden lobe the 78 uBiden le 81.
Umnumzana Tim Muringai olandela ezombusazwe njalo ehlala eMelika uthi okudanisayo ukuthi bobabili sebeluphele.
Also kungantsha sokule problem lapha sibone abantu abangantu asebekhulile abakade bedebata. And uPresident Joe Biden akakhanyanga kuhle namhla. So I think that there's going to also be a problem with Democrats being allowed either afake umuntu or energetic or next debate umongameli abuye with more fire.
Abezindaba abeReuters babika ukuthi abavoti abayisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5% abakakhethi ukuthi bazavotela bani, njalo balakho ukuvotela uzangena kukhetho engowesithathu kumbe ukungavoti. UTrump loBiden bakhangelelwe ukuhlangana njalo kungxoxo mpikiswano yesibili eyiyo njalo eyokugcina ngompandula. Ukhetho lukamongameli weMelika luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Babalisi sebebaleke esikolo eGwanda South ngenxa katikoloshe odlwengula abesifazana. Kulezikolo ezinye ezimbili ezivalwe lonyaka lanyakenye esigabeni lesi ngenxa yabondopha. Kulamapholovita athi sebekhiphile undopha esikolo lesi loba ezinye izakhamizi zilokuthandabuza. Ake sizwe ukuthi uAlbert Mncube usethuleleni ngodaba lolu.
Isikolo seMpire Primary School sivalwe ngeviki ephelileyo ngemva kokuba ababalisi bebalekele undofa oqhwalileyo ngolwesithathu kuleviki amaprofethi enkonzo yeJohane Masowe ahambe kulesi sikolo ukuyakhupha undofa, kodwa abanye abantu basele bethandabuza ngokukhitshwa kwalundofa. Kubikwa ukuba amapostoli la amkhiphile undofa lwemhaliphe kuka-20 obethwalisa ababalisi abesifazana amagabha avuzayo. Lo ndofa udale ukuthi ababalisi abahlanu bafulathele lesi sikolo kumaviki amabili adlulileyo okwenze kwavolwa nci isikolo lesi. Umgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seMpire umnumzana Tshepiso Moyo uthi sesiside isikhathi bengalali ababalisi.
Bekuhazwa imithi ema-blackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani ababalisi sebesesaba ukufundisa.
La mazwi agcizelelwe ngukhansila kawa-20 Mnumzana Joram Dlovu.
Tuwa ebusuku lapha kuyabe kuhlatshelwa ingoma yesizwe national anthem. Tuwa kulento inyoka ekhona lapha esikolo. Okunye inyoka leyana yaphenduka kwesikhathi ibe ngumuntu. Ingaba ngumuntu sifuna abafazi.
NgoLwesithathu abaprofeti bebandla leJohn Masowe ababili batheleke esikolo lesi lapha bafike bakhipha izinto ezingaqedakaliyo ezibalise inyawo zofudu lezekhanka ebezibotshelwe ngamalembu abomvu kwasekubotshwa ngamanqonqo. Unkosikazi Thando Mawuba wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi kuvamile ukuthi izikolo zivalwe kulomhlubulo ngenxa yabondofa, kodwa waphinda wathi kukhona okunuka santungwana ngokukhethwa kwandofa wempaya.
Ngicabanga ukuthi isehlakalo sesithathu kundawo yethu le. Isehlakalo esinjalo sake senzakala kwesinye isikolo esisendaweni zeManama.
Ukhansila uNdlovu laye ufune ukuzwisisa ukuthi kambe kungaba ngundofa na lo okhethiweyo.
Ubaba lo uthe kule nyova ukuthi kule mhunga enyamazini. I thought thina sizabona izinto lezi asizibonanga.
Omunye wabaprofethi laba umnumzana Talent Moyo uthi umsebenzi wabo uqotho.
Zizinoita mshonga baba, into yewenza umuthi, umuthi unotshintsha. Umuthi uyaphenduka ngoli mkathi mewana uphakathi kwabantu. Kana achinotora uma esiyathatha ayinkotora ilinyoka akahambi ethatha kuyinyoka yonatora uyimshonga uthatha kungumuthi.
Abaprofethi laba bacele ukuhlawulwa ngamakhulu ayisithupha amadola emelika 600 US dollars. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphathi bezikolo esabelweni lesi. Izikolo ezivalisa iGwagwe kanye leKhozi eGwanda North nezinye ezike zavalwa ngenxa yabondofa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiyisempaya eMkhalipe ngingu-Albert Ncube.
Uhulumende weZimbabwe usehlolisisa indlela zokuphawula imali etholakalakala ebulenjini be-internet ukuthiwa i-cryptocurrency ukuze ebumbe imithetho yokwenqabela amasela kanye lokuphathisa amalicaja lokunye. Kule mzamo njalo yokuba imali le isetshenziswe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe ukuzasekela imali zakwamanye amazwe kanye leZimbabwe Gold kumbe iZig, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje imali le isetshenziswa ngabanye abantu okungekho emthethweni eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi abakwazi ukuthi imali le isetshenziswa njani. Osebenzelana lebhange elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe njalo ngusomabhizinisi omkhulu koBulawayo, umnumzana Busisa Moyo uchaza kabanzi ngosetshenziswa kwemali le. Lapha ukhuluma ezimele.
I-cryptocurrency abantu bayithandela ukuthi kayisiyonto ekontrolwa nguhulumende kumbe umende yenele uyifikela. Ngenxa yokuthi kuyabe kuyikhompyutha i-alternative abantu abalayo ukuthi bagcine izimali zabo kuma-cryptocurrencies.
Umoyo uyaphambili exwayisa uZulu ngokungenzeka ekuthengeni lokuthengiseni imali le, lokuthi uhulumende ukhangelelwe ufaka imithetho yokuvikela uZulu ekusetshenzweni kwayo.
Njengezinye izinto nje, inkomo uyayithenga nge-$500 inkomo, ukugcina nxa usithi ufisa uyithengisa uthole abantu sebesithi i-market rate inkomo uyithenge nge-500 kodwa isiyi-320. La i-crypto injalo.
Umnumzana Tapiwa Matarise olomkambo wokuthenga lokuthengisa imali koBulawayo uchaza ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
We deal with ama cryptocurrencies, forex trading, into ezinjalo, ama bitcoins, USDT, those are some of the cryptocurrencies that we're looking at. Atreseki ama transfers angkhona. IZig le crypto currently, there's no way that the Zig, or should I say cryptocurrency, is affecting the Zig currently.
Imali le isebenza loba ungaphi komhlaba. Osakhulayo Marshall Ndiweni uthi kasebenzi kunkampani kodwa uphila ngokuthenga lokuthengisa imali ebulenjini be-internet.
Uyisebenzisa anyway, whether use Africa, Asia, Europe, ngokunjalo uyayisebenzisa, i-acceptable ebantwini abaningi. Isizathu sikhona isi-cryptocurrency asivikeli. Labantu abakwanisa ukuskema bethi balayo bona bengelayo. Abanye bathi balala ulwazi lokuthi isebenza njani bengelalwazi lwangkhona.
Othenga thengisa izilimo edolobheni lakoBulawayo unkosazana Doreen Silemane uthi imali leyo izabhidliza ibhizimisi labo.
Xa umuntu ele Bitcoin kasebenzeki layo ngoba abanye babehamba ngezimota bafuna ukuthenga masinyane, abantu bahlala bejahidi. Ifuna ama-businessmen abangena maybe kuma-warehouse bethenga izinto ezi-bulky. Not us vendors, to us vendors ile ifekthini kakhulu.
Bakhona abalahlekelwa imali ngemva kokuthenga ama cryptocurrencies. Unkosana Pretty Mpofu othenga ithengisa impahla ngomunye wabo.
Akuzange kwansebenzela. Umuntu wayinjoyinisile wanilayela a certain trading school. Uhamba kuleyo trading school usafundiswa ukuthi uyabhenka imali engaka. Kodwa engakutsho ngaleyo mali ukuthi ekugcineni ngazibona senduze imali engange 200 USD.
Ohlaziya ezombusazwe lezomnotho omnumzana Engelstone Sokhulu ukhuthaza uhulumende wezivape ukuthi kube le mithetho efakwayo emayelana lemali le evikela uZulu.
Uhlupho olusuka lube luningi khona ukuthi kugcwele oguluva namamenemene akhona kuspace sonalesi esecryptocurrency.
Iningi labantu lithi udaba lwemali yamacryptocurrency alizwisisi, ngakho-ke abazihluphi ngakho ngoba bafuna idola lemelika balibambe ezandleni. Hathi ku-internet ngiyimele Studio 7 koBulawayo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Ugwalo oluveza ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni besiwa kwezinye indawo lapho abasetshenziswa njengezigqili khona lujulile, njalo luveza imizamo yokwenqabela lokhu emazweni lezigabeni ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili lasishiyangalombili 188 agoqela elemelika, uchasisa umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken. Okweminyaka edlula engamachumi amabili ugwalo lolu luqoqe njalo lwamumatha indlela udaba lolu olulokhe luvusa ngayo ikhanda, lwaveza ukuphumelela kanye lemigoqo ekulwisaneni lalo, njalo lwaletha indlela ezimqoka zokwenqabela ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngenjongo yokuthi bayigqilazwa. Lanxa ukuthwalwa lokugqilazwa kwabantu kungekutsha, abadala leli cala baqhubeka bethutsha lamaqhinga amatsha. Ugwalo lolu luka-2024 luhlolisisa ngokujulile yokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini kudaba lolu, kutsho umnumzana Blinken. Emhlabeni jikelele amaqembu enza lokhu, aqopha njalo aqhatshe abantu laba esebenzisa inkundla zebulenjini yezokuxhumana ezigoqela lezo lapho kulabantu abadinga abangathandana labo, lalapho kulemidlalo yebulenjini. Abadala leli cala bemukela imali yecrypto, njalo benza kube nzima ukuthi imisebenzi yabo ibonakale lokuthi kucace ukuthi basebenzela kuwaphi amazwe. Ngesikhathi esiningi abenza lokhu bagcina bencenge abantu abafuna ukubagqilaza ukuthi bephatheke kunhlelo ezingekho emthethweni ebulenjini. Inkundla zokuxhumana ebulenjini zingagcizelela ukuthi okucatshangelwa ukuthi bengagqilazwa ngobani kusiya ngobulili babo, umhlobo wabo, uhlanga lwabo, lokuthi banothile kumbe bampofu, kuxwayisa umnumzana Blinken. Njengamanga asejwayelekile awokuthi abathwalwa ngokungekho emthethweni ngesizathu sokuyagqilazwa ngabesifazana lamantombazana, lokhu kubangela ukuthi umphakathi, iziphathamandla labangagqilazwa bengananzeleli ukuthi uhlupho lolu luyenzakala khonapho khonapho. Ngasikhathi sinye umbiko walonyaka utshengisa indlela ubuciko bebulenjini obungasetshenziswa ngabo, uveza lokumisa ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngesizathu sokubagqilaza, njalo kujeziswe abenza lokhu, kuqhubeka umnumzana Blinken. Inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu bahlanganisa amakhanda ukuthi bebumbe njalo besebenzise imitshina yebulenjini yalezi nsuku egoqela owe-artificial intelligence ukuthi ithungathe imkhondo yabadala leli cala, njalo lomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo labamankampani emitshina yalezi nsuku balungisa imitshina yokufundisa abantu ukuthi benanzelele indlela uhlupho lolu oluthutsha ngazo lamaqhinga ehlukeneyo. Lokhu kubangela ukuthi uhulumende labakhankasela ukwenqabela lokhu bebone njalo babelane ulwazi lokuqeda lolu hlupho lokuthi abadala leli cala bajeziswe. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kokwabela abantu abangadibana lalolu hlupho imitshina ebafundisa ngamalungelo abo, imali okufanele bayihole, lemfanelo zabo okumele beziphiwe yilabo abafuna ukubaqhatsha. Eminye imitshina yebulenjini inika izisebenzi ithuba lokuthi zilobe phansi njalo zibike ezihlangana lakho nxa kuyikuthi ziyagqilazwa. Umnumzana Blinken ugqibe ngokuthi ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni luhlupho olungeke lwaqedwa lilizwe elilodwa lingaphathiswa. Sokufanele sisebenze ngamandla ayi labo hulumende kuphela, kodwa labazimeleyo abalwela ilungelo loluntu, inhlanganiso ezehlukeneyo, izakhamizi, labaphepha ekugqilazweni, bona abazwisisayo ngesimo salolu hlupho lokuthi kungalwisana lalo njani.
Lapha lizwe imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Zoku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, njani khona ngapho? Thina siyaphila, hayi umsebenzi wenu eliwenzayo mkhulu kakhulu, muhle. Inyuzi zeZimbabwe zisizwa zonke. Okhulumayo ngumelusi enkayinoti ngapha engwalaji.
Sanimanani Studio 7, njani? Ngiyabingelela mthokazi. Ukwenziwa igovernment yeZimbabwe kubuhlungu kakhulu. Kuncindezela ama-opposition party, babotshwa bancitshwa amabheyili, kodwa batshontshi bezimali ka-Thanasa phandle lawekunetivayo basihambela nje free ngenxa yokuthi imali ezitshontshwayo nayo iyakwazi uyazidla nayo ulisela. Angazi eZimbabwe inkosi yami sekukhululeka makutheni. Singabantu nje siyaqotshwa njengezinja, siyathukwa, yonke into nje iyayenzeka phezu kwempilo zamaZimbabwe. Akanandaba nje namaZimbabwe, nendaba nje nokutshontsha imali yaseZimbabwe. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga konke lokhu kuzophela. Ubuhlungu esibuzwayo kuzojintsha kuye kipha.
Yebo, linjani ku-Studio 7? Mbingelela zonke inkokheli ze-Studio 7 ezisibisela inkulumo ezimnandi, lasethulela into ezimnandi zihlobo zami. So lapha mina ngithi ngombono wami, ngiyezwa lapha kuyakhulunywa lapha kuthiwa khona uhulumende ukuthi ufuna abamalevuli lawo ukupasa ukuthi bezobhalisa isipholisa. So njani ilizwe leli lilabayanga abangafundanga abame ku-grade 7 ngokuningi? Bona bayanga, bona ngabakabani. So abantwana nxa bekhathwa, abakhathwe bonke, kungabi lokuthi lo fanele abayipholisa. Kambe ngoba namapholisa ayilizwe lonke leli, kati okunye kakukho, kata kuthanyelwa, kata kucentwa, kata kugredi mgwaqo, kata kuphekwa amatshwala bebe begeza izikali. Ake lizame hlobo ukuthi nxa kuthiwa kuyakhathwa elizweni, abantwana bonke bekhathwe, kube yimisebenzi. Lathi thinazalukazi lathi sithole ipensheni yethu, anti sigugile sisebenzele ilizwe, isipheni lathi.
Linjani lonke balandeli be-Studio 7? Linjani wonke abasakazi otungamele Nkomo, wonke nje abasakazi be-Studio 7 labalaleli bakhe? Mina ngilo mbuzo balaleli, kusemthethweni na ukuthi imoto ezithwala amabele zibe zibuya zizodeliva ebusuku na? Njalo futhi ugovernment imota lezi ezivisa amabele kumele abantu bebhadale ama-$2, $2. Ngemva kwalokho bebuye bezophiwa amagalani amabili. Ake lingitshele ukuthi kuliqiniso linganani lokho kuyabe kusenziwa ugovernment, kumbe ngamasela wona la angaphansi abe setshontsha amabele bebhadalise labadala ama-$2, $2, bethatha ama-$2 bezifakele ezikhwameni zabo. lombuzo kulokho Studio 7 eke sifuzele kuyo government ukuthi kwenzakalani kulokho.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday my darling. Was a Friday.
Woza Friday kuleviki izihamba lomculi weHouse uSilent Dube, you know, ozibiza ngegama lokuthi Double Beat babirwa emculweni. Lomculi udabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa. Nangu ixoxa lontukameni Nkomo weStudio 7.
Mina ngisuka endaweni ekuthiwa kusephelele eGwanda. Umculo sicale ngo-2021. Sicale emculweni okwamanje sesinama-albhamu afika 4.
Ngifikile kagogotha ambulela kazena.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala Olivier eBitoli. Umculo wethu itholakala ku okwamanje sayi upload ku YouTube. So inamba yasitholakala kuzo zithi 0684180095.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kunjalo njengoba sendimeni kanje besingakucela ebantwini ukuthi abantu abathanda imiculo yethu isapoti yabo nayo ikhule kithi, nathi sitholakale actually emshadweni, emaphathini, singabambisana nabo kakhulu, sibancedise ngalozi ngolwazi lolu esinalo. Sound system sinayo ekhaya, siyafika kuzo zonke indawo.
Lijaha leGwanda Spec kulangale ke eGwanda Reserve umfoka Silent Dube. Siyabonga kakhulu, siqhubela uhlelo lethu olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.